abezempilakahle babika uba oyedwa phakathi kwabesifazane abalitshumi uhlaselwa yisilumo nyanga zonke. Lo mkhuhlane ubonakala nxa wesifazana esiye esikhathini azwe ubuhlungu kumbe esiya ngaphandle lalapho esiya emacansini. Ubuhlungu ubuzwa laseqolo esizwa ephela amandla njalo engani ufuna ukukhipha. Phakathi kwabesifazane abane abangelanzalo, oyedwa kulabo abalomkhuhlane lo kungenxa yesilumo. Udokotela Solwayo Ngwenya, osebenza esibhedlela sempilo koBulawayo, uchasisa ngokujulileyo ngomkhuhlane wesilumo.
I-endometriosis leyo kumbe isilumo umkhuhlane oyenza omama bezibuhlungu kakhulu nxa besiya enyangeni. Isilumo lesi umuntu uyabezele laso, kanye kuyabe kungahambanga kuhle ekwenzakaleni isibeletho sakhe, kokuthi nxa inyanga yonke ewophe ewophele phakathi kwesisu, yikho kwenza kube buhlungu kakhulu, kwenza ukuthi kube sezitheni eziseceleni njengesinye kumbe amathumbu, umuntu azwe ubuhlungu ngoba igazi liyabe lisehluleka ukuthi liphume.
Ungwenya uthi isilumo siyelapheka.
Iyelatshwa ngokuthi uyaphiwa amaphilisi ama-painkiller, kodwa nxa kusehlula njalo azagcina ephiwa amanye amanjesini a-specialized. Kodwa nxa kusehlula njalo umuntu angayenziwa i-operation yokuthi i-endometriosis leyo iyehliswa, kodwa inzima ngoba kwesikhathi iyabe igcwele esiswini, inamathele emathunjini kumbe inamathelane esinyeni. Yikho siyaxwayisa amantombazana labomama badinge uncedo ukuthi bangancediswa njani ngodokotela.
Umongi osebenza koBulawayo uMnumzana Daniel Mfundla uthi ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, ngakho-ke nxa umuntu esizwa ubuhlungu kufanele athole usizo kwabezempilakahle.
I-endometriosis singathi kulapho inyama zesibeletho zisemathunjini kwesifazane. Umkhuhlane lo uqala ukuvela nxa intombi isithombile isiqala ukuya esikhathini. Kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi umkhuhlane lo ungahlasela amankazana wonke emulini inye. Ukuya esikhathini akumelanga kube buhlungu, akumelanga abesifazane bakuthathe njengenjayelo ukuba lesilumo. Isilumo singesinye sezizathu sokuswela inzalo. Siyaqonqosela ukuthi abantu badinge usizo kusasemasinyane.
Unkosikazi Thobekile Khumalo, owahlola watholakala elesilumo, ukhuluma ngomkhuhlane lo.
Ukukhula kimi kwawuya lobuhlungu obukhulu kakhulu. Bekusithwa amalanga ami ukungena esikhathini engasondela ngise ngibe le-stress ngoba ubuhlungu bakhona buzikisile. Khona bengisithi ngingaqala ukungena ngisesikolo, so ngise ngitshayise lobuhlungu ukuba wonke umuntu eklasini yabe sekwazi ukuthi sengisesikhathini. But izinto lezi ezesibeletho khanya zidlula ama-complications amaningi, ukuthi abantu sabe singazi, sabe singafundiswanga kabanzi ngalokhu.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi imbangela yomkhuhlane wesilumo ayaziwa, ngokunjalo indlela zokuwuvikela zingekho. Kodwa okumqoka yikuba izibonakaliso zalo mkhuhlane zona ziyelapheka. Inyanga kaMbimbitho minyaka yonke isikhathi sokulimukisa uzulu ngalo mkhuhlane, kodwa lokhu kusasilela ngoba iningi licetshiswa ukuba ubuhlungu bokuya esikhathini buyingxenye yomuntu wesifazane. Okunye okwenza kube nzima ukuba uzulu athole usizo esibhedlela yikuba indaba eziphathelane lokuthomba azandanga ukuxoxwa ngazo emakhaya, okwenza umntwana oyintombazane afele ngaphakathi engatsho ukuba uzwa ubuhlungu nxa esiya esikhathini. Ugogo uLina Chuma uthi bekhula kwakungaxoxwa ngokuthomba, njalo isilumo sasibukeka njengomkhuhlane ongadingi ukwelatshwa esibhedlela.
Sikhula lathi sakufica kuthiwa kuyazila ukuxoxwa ngokukhula nokuba sesikhathini. Kule silumo esiduna, kulesi sikhathi esivala inzalo ngesiduna, kwathi yelatshwa ngesintu, kodwa khathesi kuyazela ukuthi ngingabe ngixoxa labo abafukulu ngibatshela sengenengukho esilumo. Vele isilumo saye singayelatshwa esibhedlela, kubukheka nje ingathi ngomkhuhlane nje ongamelanga uye esibhedlela.
Kodwa abezempilakahle sebekhuthaze ukuba nxa owesifazane engatshengisela izibonakaliso ezigoqela ubuhlungu bokungena esikhathini, obeqolo lokuya emacansini kungaqiniselwa, kodwa kudinga usizo ezibhedlela ngokutshetsha. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngubathabile Masuku.